soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Welamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 12 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, isisindo semali yakwamanye amazwe sehle kakhulu ngolwesine ngemva kokuqonga kwedola lemelika lifika kokuphethwe kahlanu nxa liqathaniswa lebond note. Kusungulwa ngokusemthethweni amahofisi okubhalisa iziqhatshwa lamankampani azaphatheka ekwakheni indawo yamavenkili kobulawayo ebizwa ngokuthi eGodini Mall Conduct Center. Nguhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba labafana beLinda Challengers bephethe idlalade labo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kumsakazo weStudio 7. Semali yakwamanye amazwe sehle kakhulu ngolwesine ngemva kokuqonga kwedola lemelika lifika kokuphethwe kahlanu nxa liqathaniswa lebond note. Kodwa ke linguquko ayizange ihle ibonakale ngokwehla kwentengo ezitolo ngoba ezinye zilokhu zivalile kumbe intengo isingeyedola lemelika. Ubathabile Masuku sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umkambo wemali owensitha ufike esibangeni esenzima lapho okugcine khona intengo yekhulu lamadola akwele Melika abesethengwa ngamakhulu amahlanu emali yaseZimbabwe yamabond. Kuthe kusengani kuzaqhubeka kunjalo, lumkambo wasusisiwa kusiya kuhla olwesine abaningi balahlekelwa zimali zabo. Ukuwa kwesisindo sedola leMelika bekukhangelelwe nguZulu ukuthi kuzaletha ukwehla kwentengo ezitolo kodwa akubanga njalo. Umnumzana Mfakazi Mkandla uthi akula okuguqukileyo ngoba kwezinye izitolo ababhali intengo yempahla.
Kusukana izinto zonke kusasenzalo kusasenzalo umntolo unqobe esakhuluma ngendaba ye 1:1 but emashopu akwenanto etshintshile izinto zonke zikhwela ziqalisa siya phambili. Abantu bonke bevuka bekhweza amatho ukuze namaprayizi athole iprayizi product ayinaprayizi ma ufika ethilini bayakhweza.
Abathengisa imali abadume ngegama lokuthi ngosiphatheleni bona bathi labo abakwazi ukuthi kuhamba njani. Umnumzana Nkanyiso Dube ophathelisa Eco Chicken Inn eduze leTrade Gold uthi bona bebephiwa imali ukuthi bedinge imali le kodwa kuvuke kuwile labo kwabaphambanisa emsebenzini wabo.
Vele kusilimazile besigcina izimali eziningi besizithenga imali edurayo silethemba lokuthi mhlawumbe amarates azaqhubeke lokhu eqansa manje vele kuvuke sokutshintshile izinto imali lezi asisakwazi lokuthi siyazinika ubani sizise ngaphi ngoba labantu ade bethenga izimali zona lezi asikwazi lokuthi bavela ngaphi thina besokusifosa lathi ukuthi umuntu njengoba kuye esitshela imali eningi kangaka lathi sesifosed ukuthi sidinge imali ibe ningi ngoba umuntu wefike ufuna 5000 kathesi uyasinika ama 500 so lathi bese si-offer ama-customer even lawana angafuni ukuthengisa izimali sesiwa-offer imali eningi e-appetizer yokuthi even umuntu engafuni ukuthengisa ugcine esethengisile manje nxa sokunje asikwazi lokuthi uyanika ubani kathesi kuvuke kuwile.
Izitolo ezithengisa ukudla zona zisebunzimeni bokuthi zingahle zivale ngoba imali abathenge ngayo ingabavumeli ukuthi behlise njalo besethuselwa ngokuvalelwa izitolo. Unkosazana Doreen Moyo ngomunye wabanini zitolo othi sebelahlekelwe kakhulu ngoba ibhizimusi yenzelwa ukuthola inzuzo kodwa lapha sekunzima.
Nani ufuna ukwenza profit? You see, sekuyakuzofanele mina yenze njani? Uya kule staff sifuna ukuhola, kulama izesa sifuna ukubhadala. So what are we supposed to do? Awula, njengobona le shopping elalutho, so asila cooking oil. Sesaba nokuyiwoda ngoba ngiyayiwoda ngesenza ngemali. Uyiwoda lokuyithathe lo yonke. Angeli thukela kanila. Because one thing ekhona noma ithukela ungali kunje lona lelane likhona. Uyakwazi ukuthenga liphele imali ngeni kwayithukela ngkwansi uyawodelile.
Tolo eziningi kobulawayo zivaliwe. Ezinye zehlisa isilinganiso sempahla engathengwa ngumuntu ngamunye emizameni yokwenqabela ukuswelakala kwezinto kodwa lokhu akuhlisi intengo yempahla. Izitolo ezithengisa impahla zendlini zikhweze impahla ezigoqela imibheda, amasofa kanye lokunye ikakhulu kulabo abathatha ngesikwelede. Uhulumende usanda kwethula umbiko wokuthi uzathathela bonke abakhweza intengo amalayisensi kodwa abathengisayo bathi lokhu kuzabangela ukuthi kube lomkambo wensitha wempahla abantu sebezama ukuthi bengalahlekelwa. UZulu usehlalela evalweni ngoba engazi ukuthi elakusasa liphetheni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo imanyene lekampani eyatshala imali yokwakha indawo yemavinkilini egotini mall iTerracotta isungule kusemthethweni yamahofisi okubhalisa isiqhatshwa lamakampani azaphatheka ekwakheni imall ebizwa ngokuthi egotini mall contact center kulo Bengula Street lo 8th Avenue okungumsebenzi oke wama ngesikhathi ilizwe lisiya kuKato. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Namhlanje kube izindaba ezimnandi wobulawayo lapho ikhansili lenkampani Terracotta bevule amahofisi okubhalisela imisebenzi uhlelo uZulu akade walulinda ukuba luqale. Kusukela ngomvulo ozayo bonke abafisa ukusebenza eGodini Mall bazaqala ukuyabhalisa amabizo njalo ngelanga kuyabhalisa abantu abangamakhulu amabili. Umqondisi weTerracotta umnumzana Thulani Moyo uchasisa ngokuqala kokusebenza kweEgodini Mall Contact Center.
Ukuvula i-contact center yokuqala ke ukuqhatshwa abantu egodini. Savumelana nomphakathi ukuthi imisebenzi indlela etholakala khona ukuthi abantu bazafika egodini bezoregister ku-database. Baregister ku-database yikho lapho abazaqhatshwa khona. First phase iyovula ngo-November 29.
Umnumzana Dumisani Ncube umabhalane jikelele webulawayo Upcoming Traders Association uthi sebavumelana ukuba labo abaphuma egodini yibo abazathola indawo zokusebenzela.
Ukuqala kokusebenza kwegodini kuzathi ukuthi impumelelo kuma members ethu wonke ngoba lati sifuna ukuthi babe more organized. Bonke labo ma informal traders babuyele baye endaweni eyi-1 ayikhonti baphongukusabala le dolobho lonke. Well, kulama sites amanye alungisiwe kwezinye indawo angakho affected but kuaffect labo abazakwana laba abaaffectwa bephakathi egodini ngemva komhlangano ekusakuvumelana.
Umgcini sihlalo webulawayo United Residents Association umnumzana Winosi Dube laloba ebuka lumsebenzi uthi kodwa awuhlelekanga kahle.
Into engiyibonayo ngiyesabela ubana isituation ezaba khona lapha izaba zima ngemandla ngoba abantu bazabe beminyene ukuthi uqalisa ngawuphi ukuthi umnike itikiti lokuthi nguye number 1 kuzabe kuzima. Ngibona ngani nje into yakho nikhudekile lapha bekufanele ukuthi ngabe ba involve all stakeholders ahlanganelana sonke sabona kambe singakubamba ngayiphi indlela. We could have come up with amanye ama-methods engxenye abe nga-device ukuthi kasimemezeni kumbe ngewadi ngewadi at given time ukuthi abantu kodwa bebuye bekwazi ukuthi bazoregister kuphela ukuthi bangene ku-database akusikokuqhatshwa.
Umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube laye ubukele umsebenzi ethi uhambelana lokuthuthukiswa kwezabelo okuzakhulisa ubulawayo.
Nxa ivuselelwa ngibona yile vision enhle emnandi ebukekayo ezasinika isithunzi njenge province yakobulawayo. At the end, the credit should go to abantu bakobulawayo.
Ukansila ka Ward 17 unkosazana Sikhululekile Moyo uthi uyathokoza ngokuqala kokusebenza kwemolo kanye lesimemezelo sokuzobhalisa abafisa ukusebenza ikakhulu intsha yakobulawayo.
Ukuqala kokusebenza kwegodini kuyangijabulisa kakhulu njengokansila wakobulawayo. Sibona i-development engaka, ikhuthaza kakhulu ontanga abayibo abakhala ngemisebenzi isikhathi sonke lesi bekungela msebenzi ekhona ukuthi ababuye babuye bezobhalisa.
Engakavuli egodini mall contact center kunkulumo yakhe yokwamukela iterracotta lobulawayo umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni ubike ukuba kuhle ukuba ukhetho selwedlule umsebenzi omkhulu usuyaqala. Intengo yokwakhiwa kwe-egodini mall isiyakhuphuka kulandela ukumamanzonzo kwezomnotho lapho iterracotta ethe bazakwakha kodwa iningi lamankampani athi asefuna imali yemelika. Bethi lokhu akusoke kwamisa ukwakhiwa kwe-mall, njalo ingxenye ye-mall iyavulwa ngompalakazi womnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amanye amalunga enhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, abotshwe izolo eqoqa ukutshengisela amiswe emthethwandaba yabomantshi emadolobheni abalisa iMutare, iHarare leMashwingo lamuhla, lapho ancitshwe ithuba lokukhululwa ngemali yesibambiso ebail. Betheswa icala lokuziphatha ngendlela ebingabangela udlakela emphakathini. Bakhangelelwe ukuphindela emthethwandaba kusasa. Amapolisa abencitshe iZCTU imvumo yokutshengisela isithi ukuhlangana kwabantu abaningi ndawonye kungabangela ukumemetheka komkhuhlane wekholera ovele usukhona elizweni. Ukuzwa okuningi ngalolu daba sixoxe legqwetha umnumzana Khosa Mncube wenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights obemele abayisikhombisa abamiswe emthethwandaba kamantshi eHarare.
Ngihlalisa betheswicala okuthiwa yi-disorderly conduct. Sifika emthethwandaba ngoba sokutshintshwa basebesetheswa elinye icala elokuthi kuthiwa bahlangana bagaza ukuthi beyenze into i-violence. Yikho okugcine sokuthi balicala abeletheswayo basebengena e-court esi-aplayele khona i-bail. So sithe eku-aplayeleni i-bail umthutshisi baphikisana lakho lokho ukuthi baphiwe i-bail. So umantu wasesithi yena uzayenza isinqumo sakhe kusasa ukuthi atsho ukuthi uyabapha i-bail mhlawumbe kabaphi. Kulabo eHarare hayi akula abakhululiweyo okwanamhlanje ngoba kusazamele babuye futhi emthethwandaba kusasa. I-total number yangkhona bayisikhombisa.
Kwamanye amadolobho-ke?
Kwamanye amadolobho ngizwa ukuthi eMutare bango-20 bafiki bangenele ekhoti baphiwa i-bail. And then eGweru bebengu-7 labo babakhululiwe futhi. Kobulawayo lakanye ni bebengu-3 bakhululwa lapho futhi.
Balivuma yini icala abalethesayo?
Hayi, icala kabalivumi ngoba bathi bona akulacala abalenzileyo ngoba ilungelo yilungelo elirecognizwa yi-constitution elokudemonstrata. So bathi bona icala akulacala abalenzileyo sibili, into esikhona sizavulwa ngayo sibili ayikhona mpitshana. Bebengaqalisi ukutshengisela bebesakoka ukuthi batshengisele. So and futhi le ndlela ababotshwe ngayo kayikho emthethweni ngoba bachayiwe laba abakuthiwa yi-riot police, ngama-riot police officers. Umthetho weZimbabwe kawuvumi ukuthi amapolisa nxaye lokho omuntu amthayi, njalo futhi amapolisa kabazange babatsheli ngesikhathi bebabopha, kazange babatsheli ukuthi babophelani ukuthi icala ababethesa lona yiliphi. Baze bazezwa sokuleso kusestashini ngemva kwesikhathi eside lengizona betshela ukuthi babothelweni. So khona kuyana vele kakukho emthethweni.
Konke kuhambe kuhle yini emapholiseni ukuthi bathathwe bebiselwe njalo esitokisini?
Okay, ayisikho ukuthi bebekhululiwe. Amapolisa amaphepha abo bebengawalungisanga kuhle. So babahambisile emthethwandaba kwabathuthisi be-court. Abathuthisi bemthethwandaba basebesithi bona amaphepha akade lungiswe ngamapolisa abengaqondanga bekumele abuyele esiteshini ayelungiswa kutsha. Yikho-ke okwenze ukuthi sebeyicalelele sebehanjisiwe e-court babiselwa futhi esiteshini ukuthi kuyelungiswa kuhle amaphepha.
Lo umnumzana Khosa Mncube, igqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights elimela amalunga enhlanganiso yeZCTU abotshwe eqoqa ukutshengisela izolo. Sixoxela eseHarare.
Leyi
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Umbukiso wezaba kumabhizimusi lokwenjiwa owe-Mine and Trail ufike kumlindi uyagcina lamhla ngemva kweviki egcekeni leZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Lumbukiso wenziwa kanye ngomnyaka obulabavela kwamanye amazwe labeZimbabwe ababalisa bemba igolide ngokungekho emthethweni otshekesha amakhampani abakusileyo ayidlula amakhulu amathathu. Ngaphandle kokubukisa bekulezinye njalo inhlelo ebezisenziwa izigoqela imihlangano lokwabelana ulwazi lokwemba okuthiyeneyo. Kubikwa abathengisa imitshini lezokwemba bethole ibhizimusi elihle kakhulu njengokutsho kukamnumzana Lennox Mhlanga, ingcwethi kwezomnotho kungxoxo ayenze lo Chris Gande we-Studio 7.
Hayi, iba into ihambe kuhle sibili kungasenani. Economy yelizwe lanilike sikwazi ukuthi bekuhamba njani amalanga la adlulileyo. Kodwa nxa thina sikubona lapha e-Mine Entra, ngikhuluma nje labantu abangama-exhibitors bathi hatshi bazamile sibili ukuthi bathole ibhizinisi kubantu ebantwini kade bebuza ngokuthi bengabanceda njani. Ngikhona manje ngwenye istendi e-Fork Gas, likwazi ukuthi lapha eZimbabwe sesisebenzisa ugas. Hayi, sibathabile kakhulu ukuthi abantu bebesiza sibili bezobuza ngalokho abalakho. Nabanye abaningi, ngikhulume nabanye abamathaya nabanye abama-mining suppliers, abaningi bakhona ngabantu abangama-suppliers. Hayi, bakhangelele ukuthi khona njengoba i-economy ungani uyaphambili ibhizinisi bayibona engazani izakhula sibili.
Bebekhona yini abavela kwamanye amazwe?
Kukhanya bekulama-exhibitors akade vela emazweni alitshumi lambili. Sikhangelele i-China bekulama-exhibitors amane ayesikhombisa bevele e-South Africa, and then oyedwa bevela eZambia. Bekungazani nje abaningi bebeza kuza kungayisikho ukuthi khona bebengelashwa ukuthi khona umumo ungabe unjani. Kodwa bona laba kade bekhona sibili, hhayi, ngabantu abakwi-economy yona le eseZimbabwe abasebenzela khonapha, hhayi ngabantu sibili abakhanye ngani basuthisekile.
Lo umnumzana Lennox Mhlanga, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, bekhuluma icingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela umumo oselizweni wokuqonga kwentengo yempahla lokudla, ukungatholakali kwemali lenhlupho ezibhekane lelizwe kwezomnotho. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wake waba ngumphathintambo wezobudlelwano beSouth Africa, isabuswa ngabahuquluzi benotho uPick Botha kasekho. UBotha waphatha lesi sikhundla kweminyaka elitshumi lesikhombisa emaphethelweni wombuso wamabhunu. Ubhubhe esele minyaka engamatshumi ayisithobamnembili lasithupha esibhedlela sePretoria izolo. Inani lasabefele engozini yokuhloka kodaka entabeni e-Mountain Elgon ngempumalanga ye-Uganda selifike kwabangamachumi amathathu. Abekhomishini ebona ngokuhlenga ezikhathini zengozi yemvelo bathi lokhu besadinga izidumbu labangabe besinde kule ingozi. Uhulumende we-South Africa uthi uzimisele ukuncedisa iZimbabwe nxa uhulumende weZimbabwe engacela ukuncediswa ekuhlupho kwezomnotho abhekane lalo. UBenedict Mhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Yakhuluma emhlanganweni nabezindaba ePretoria izolo umphathintambo okatsha olubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe unkosikazi Lindiwe Sisulu, ngokuthi iZimbabwe ikhululekile ukucela uncedo kwele South Africa inoba yinini.
we would not be able to go to Zimbabwe and say, here's a bag of whatever and you will have it.
I think as it's always Zimbabwe to figure the city Nancy is the Kwa Masa Loku La Lokuya Lisitan. Kota Weye Megu Loku is Zimbabwe Egufuna as Misele Uwe Muyela Wovela Yi Lilizu Ezilitata and Jingumgan. If it's a Iftimo says Zindo, Sisali say Zimbabwe and Jalo Sifuna in Telo Zovo, Selelogozo, no to Ezekuli Wezikumele to succeed
there. Insupa zomnotho ezimapha ezigoqela ukuqonga kwentengo yempahla lokudla, ukusilela kwempahla eziqhakathekileyo, ukusilela kwamafutha ezimota, imali, ukubhakha komkhuhlane wekholera lokunye, sekutholise uzulu amagabha abuzayo. Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mabena uthi bemukela ngezandla zombili inyathelo leSouth Africa lokusiza iZimbabwe. Uthi okokuqala kufanele amabhanga esizwe emazweni la omabili ahlale phansi acebisane bese kusithi labaphethe zokulima labo baphane amacebo. Kodwa ke uthi kudala ibandla lakhe likhuthaza ukuthi kubizwe umhlangano wezomnotho ozosombulula lezi nkinga ezibhekane lelizwe.
Ayikho indlela esingavusa ngayo umnotho welizwe ngaphandle kokuthi siyisizwe seZimbabwe sihlale phansi labo makhelwana bethu kakhulu beSouth Africa sibuzane umbuzo ukuthi umnotho welizwe lwethu singawakha njani. Amafactory avuke, imitshina lesigugile, imitshina yakudala ilungisiswe, abantu baqalise ukuthi basebenze emafemu.
Esinye sizaba seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi Zimbabwe iphiwe ithuba elihle lokuthola usizo okulethuba ongafanelanga idlalise.
Ngicabanga ukuthi ma singathola to entrade siyenza vumela iZimbabwe nje yadophi rand kube iyesebenza ku-trade eZimbabwe. Sibonge njalo iSouth Africa government ngokuthi ize izitholo yona ukuthi ifise ukuncedisa abantu beZimbabwe ngalokhu ngalokhu.
Iningi lengcitshi zethu kusetshenziswa kwemali esitshiyeneyo zesindo esitshiyeneyo yikho sokubangela ingxabangxoza enkulu yokukhwela kwentengo osekubuye kwabangela ukusilela kwempahla esitshiyeneyo. Okwamanje South Africa ithi kayikatholi isicelo esivela eZimbabwe, kanti abeZimbabwe laba bakhuthaza uhulumende ukuthi adinge uncedo isimo sezinto singakafiki kuhlandla lokungalawuleki. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinja Ndlovu uthi amaqembu amaningi kuzamela alimuke nxa edlala leqembu lakhe kumdlalo eseleyo kusizini yalo nyaka njengoba abafana bakhe bezabe besidla ubhedu. Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imidlalo emithathu izadlalwa kulimpelaviki kwisigaba seCastlehaka Premier Soccer League, njalo le imidlalo kwakumele idlalwe ngeviki lamashumi amabili lani, kodwa yasidluliselwa phambili ngesizathu esokuba amaqembu athi leHighlanders kanye leDynamos ayenxuswe ukuba adlale mhla kugcotshwa umongameli welizwe u-Emmerson Ndambutso Mnangagwa. Inhlanganiso yeCastlehaka Premier Soccer League ithethe ithuba lokudlalwa kwemidlalo edlalwa ngamaqembu amela izizwe eyokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kwimidlalo yokudinga intshantshi zezwekazi lase-Africa ukuba lawo maqembu adlale imidlalo ezayenza uba wonke amaqembu adlala kusigaba saphezulu aqhubekele phambili ngemidlalo yawo wonke esedlale imidlalo elingeneyo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBlack Rhinos lizadibana leHarare City enkundleni yeNational Sports Stadium, kuthi ngentsonto iqembu leShabane Mine lizadlala leHighlanders enkundleni yeMcLaas. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi sebegijimisa ukuba beqede imidlalo yalonyaka besendaweni yesine xa usuka phezu kwengalane yemiklamelo ngemva kokukhutshwa kwaleli qembu kumncintiswano wenkezo yeChibuku ngempela viki yedlileyo.
Siphumile kucup ye besifuna ukuyiwina, we are still chasing unumber 4. Sizabona sikhona ezinye esikhuleni kumele sizazibisa khona kuzaziqwenga khona, and I'm sorry to say that oflatinam bona laba benakele ukuzigadela amapoint abo kadezo aselobuya lapha ezokunzima kodwa
ngizifundo njalo kulomdlalo omkhulu phakathi kweqembu leDynamos de Lekeps United enkundleni yeRufaru. Lo mdlalo ulakho ukukholisa abalandeli bomdlalo wenguqu njengoba ngakwelinye icele iqembu leKeps United libiza ukuqeda lisendaweni yezine eziphezu kwengalane yemiklomelo, kuthi ngakwelinye icele iqembu leDynamos lisengozini yokuthi lingazithwela selidlala kusigaba sikaDivision 1 ngomnyaka ozayo. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu kusasa lizadibana leDemocratic Republic of Congo. Congo khona lekwele DRC emdlalweni wokudinga amaqembu azakuyaphatheka kumidlalo yokudinga intshantshi zezwekazi lase-Africa ngomnyaka ozayo. Iqembu leZimbabwe le-DRC alingene ngemiklomelo kusibaa sikaGroup G omabili nemiklomelo emine iqembu ngalinye, kuthi amanye amaqembu lawa kusibaya esifanayo athe le-Liberia kanye lele-Congo Brazzaville alo mklomelo owodwa iqembu ngalinye, njalo lawa azadibana komunye umdlalo wesibaya sikaGroup G. Ngolwesibili oluzayo iqembu leZimbabwe lizadibana njalo nele-DRC emdlalweni ozaqhutshelwa enkundleni ye-National Sports Stadium. Yomibili limidlalo izadlalwa ntambama ngehola lesikhombisa. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Woza Friday namhlanje sihamba labafana beLinda Challengers bephethe izalade labo elitsha elesihloko esithi Hlaluzazi. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba.
Leli lidlalade leLinda Challengers Boys elesibili njalo lilengoma eziyisithupha. Lanxa zidabuka ePlumtree lezinsizwa zihlabela zikwele South Africa. Le ethi Hlaluzazi iyisixwayiso somzali kundodana yakhe. Umkhokheli waleli qembu uMoses Mahlabathi Ndlovu uchasisa okunengi ngalingoma.
Kasikathi Hlaluzazi ikhuluma ngomntwana olaphana sakufundisa nje ukuthi abantu bazethu uma ngabe unomntwana hlala kumfundise nje ukuthi ake yazi into ayifunayo empilweni yakhe.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela le eyisixwayiso njalo ethi Kete yako umoya ulanda inyama ulanda umoya ulanda inyama ulanda umoya uthi ucela libaxhase balaleli ukuze bakhule emculweni. Uthi abangathanda ukuthenga idlalade labo lingabathola enkundleni zokuxhumana ezigoqela eWhatsApp leFacebook.
Ya, ixhasile kuleFacebook linika nje Linda Challengers Boys. Then ama-numbers ethu anika nje 073-86-65-332. Niyani ke leyo inamba uMoses Mahlabathi bese nomfowethu lapha uMichel inamba yakhe unika nje 073-768-766. Ya maze xhumana lathi kulezo namba bayasithola.
Baphuma ke enkundleni ngale indlikizane ethi ngiyabonga bazali bami. Lami ke ngibonge abami abazali ijaha lakonkomo lentombi yakongwene. Don't know.
Sibonge uNtunga Melinkomo obexoxa labafana beLinda Challengers bephethe idlalade labo elitsha elesihloko esithi hlalusa hlaluzazi. Hayi ke isikhathi ke asavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo ngusithandekile mhla. Lela wenu asibeke ithuba elifana yokusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.